Inengi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa ngumphakathi njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyilesbian, oyinkazana, ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-coalition yabo yamphatha kabi kakhulu mina, ngoba ngagcina ngibanjwa imikhuhlane ethize, abanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because kwehlile kuyamukeleka emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Nomnganendlu kumphethe, nezihlobo zimphethe, linjele ukuthi uyakuzophila njani. Kwakunzima kini, but nothing no problem. Ngizoma lo mntanami, nomtshado wangaphela, ukufundisa baphela, izihlobo zami ngathi manini kancane. Kumele umntanami, ngoba nxa umntanami ehlaba umkhosi uthi mama lo, kumekele ukumele umntanami uthi mama lo uzakulahlekelwa bani.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa usola ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ubona ngani ama church yiyo a instigator mbe ya promoter ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTI. I-acceptance khona kukhanya ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyaba kuthiwa yimimoya i-spiritual what deliverance and khona kukhanya kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Madongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usola udlakela lobandlululo olujonge ama-key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo, ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakunindezela ngitsho le mabandleni okholo. Akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka efela umuntu wonke akazange wabandlulula.
Umnumzana Munyaradzi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be Me, ngoba laba bantu bahlangana lobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi, ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi, singakhangelaneni phansi, sonke singabantu, singabi lodlame, singabi lenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu, sikhona emabandleni, sikhona ezimulini eziningi, lathi singabantu belizwe lethu leZimbabwe. Ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathintambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye nokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhuba uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.